Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhla ka 15 kumpalakazi 2023 igama nguDabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amakhansila akobulawayo amatha ayisithiyangalombili 8 anqobe ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswa ukuqala umsebenzi izolo. Owake waba nginobhala jikelelo enhlanganiso yomanyano wamabandleze kholo oweZimbabwe Council of Churches, uReverend Kenneth Mtata, usola ibandla lezombusazwe eliphikisayo elikhulu eliGCC esithi kalicaci ngalapho eliyakhona. Ukanti iCouncil yakoBulawayo ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uZulu waleli dolobho amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhansila akobulawayo amatha ayisithiyangalombili 8 anqobe ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe ukuqala umsebenzi izolo lapho axwayiswe khona ngumeya waleli dolobho umnumzana David Coulthard ukuthi engazaphatheka kumisebenzi yenkohlakalo kodwa asebenze ngobuqotho ukuze athuthukise impilo kaZulu. Amakhansila la aqoqela awezanu PF amathathu uSandra Ndebele ongumhlabeleli, uThabengwazitshika lo Joshua Mutangi, awe TRC aqoqela uFelix Madzana, Thobeka Meli Moyo, Tinevimbo Maphosa, Nkosinathi Hobe Mpofu, lo mnumzana Donaldson Mabutho owaye ngumsekeli kameya engakaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu, yena ozithi ngunobhala jikelele weTRC. Sixoxe lo mnumzana Mabutho, yena othi umkhulu umsebenzi obameleleyo.
Lapha akula nto esingathi iyajabulisa because sibona a state of democracy elizweni lethu. Abafowethu abanye ama-MPs ama-councillors bakhitshwa ngendlela esibone angani iyayingaqondanga, so sibuyile safungiswa. Kodwa sibona ukuthi thina ukhetho luvele lungavelanga kumele lube khona. Nxa sikhangele uzabona ukuthi i-5 million yasebenza ku-by-election day, i-5 million ingaba yanceda abantu kade sihlaselwe imikhuhlane yekholera elizweni. It's a waste of resources eyenziwe i-government ngento enjengayo naleyo. Kodwa hhayi, selidume ladlula mfowethu. Into ekhade kuleyo kusebenzela uBulawayo nabanikazi beBulawayo abayiboyizakhamizi zesizwe sesigondlo sikamthwakazi. So ngama-feature yikho ngakutsho nje ukuthi izakhamizi zakoBulawayo in particular eMpumalanga eMpuma Khona lapho abantu abavota okuzwayo, ngithanda ukuthi ngibabonge ngokusekela nangokusivotela kulo nalelo khetho oludlulileyo.
Ungakaxotshiswa nguChabangu kukhansili ubungumsekeli kameya okuyisikhundla esesathathwa ngubabu Edwin Ndlovu, lokho akukuphathi kubi, akukuphazamisi?
Hayi, uyabona nxa uyinkokheli kumele ube zazi ukuthi nxa usekhansilini awulandi isikhundla. To me into yezikhundla is something else. Iyabuya ihambe. Bathu parte dile ukuthi uvele ulande isikhundla yini kuma chambers or ulande ukuya ngedisa lokusebenza lezakamizi zakoBulawayo. Yinto ekhathike kimi, to me it's not about position. It's about ukusebenzela esikolo sikamthwakazi. So lokho hayi singathatuma bedlula kwaba lokwenzakalayo, but okukhona ukuthi sekumele sibasekele amadodana la akhona kathesi bekhokhela isikolo sikamthwakazi.
Ekufungisweni kwenu sibone umeya ubaba uColthart exwayisa ukuthi lingaze lalingeka laphatheka kumisebenzi yenkohlakalo i-corruption. Ungathi kuyini okunye akukhulumileyo uColthart okungaba kuthophele enhliziyweni yakho?
mayor indoda esingathi indoda eqotho a very principled man and upright man ukuthi kumele simncedise simsupport ku vision ala yokuthuthukisa isigodlo sikamthwakazi ukhuluma ngendaba ye corruption udani bantu bakithi idrobo lakobulawayo sokube lama-reports sokuthi kuba le-corruption wasikhuthaza ke njengamakhansel ukuthi abantu bakithi silambe ukuzosebenzela abantu bakobulawayo atsho ukuthi sizokwenza into ze-corruption embonakani namazwi sibili achathe kula awethuleyo namhlanje umeya wethu uba u-Dirk Coetzee.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukhansela ka-ward 9 kobulawayo. Oake waba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe ezokholo oweZimbabwe Council of Churches okwamanje esasebenzela omanyano wamazwe omhlaba weWorld Council of Churches uReverend Kenneth Mtata wethule umbiko esola ebandla lezombusazwe eliphikisayo ele-TCC esithi sokuyisikhathi sokuthi litshengise ukuthi selikhulile. Uqhubeke esithi abantu abanenye bayalivotela belethemba lokuthi leli bandla yilo elizabahlenga ebunzimeni bombuso okhona manje. Eloba ekhasini lakhe elenkundleni yobulenjini e-X eyayisaziwa ngokuthi Twitter, umfundisi Mthatha uthe ngemva komhlangano wabo owedalela phezulu ele-Citizens National Assembly ngolwesithathu, iningi labantu belikhangelele ukuthi bazaphuma lesinqumo esiqinileyo esiqinisa abantu. I-Studio 7 ibele thuba lokuxoxa loReverend Mthatha ukuthi achasise umbiko wakhe lo.
Okulo uTwitter oba ngumsindo ngibe ngikhuluma ngesidingo sokuqinisa intando yeningi, i-multi-party democracy. Ngikhuthaza iqembu eliphikisayo ele-TCC ngisithi limele liphakamise izinga lokuqoqisa nokuhambisa izinqumo eziqinileyo. Basanda ukuba nomhlangano wabakhokheli lapha, kodwa izinqumo ezaphuma kulomhlangano zingani zingamanzi kakhulu futhi azivusi ithemba kulabo abalandelayo izinkulumo zezwe.
Libacebisa ke ukuthi bathini abebandla ediphikisayo ele-TCC, Baba Mthatha?
Nxa bezoba inselelo kuzana u-PF njalo bazakhuthaza ithemba kubantu abalandelayo i-politics eZimbabwe, kumele baqinise amandla okuzihlela bona lokuhambisa amazwi anikithemba kumaZimbabweans. Otherwise bazoluza irelevance yabo ku-national politics.
Kodwa phela bona bakhala ngokuthi bayahlukunyezwa ndawana yonke lapho befuna ukukhankasa, lapho bayathunjwa njalo. Le mithetho ndaba vele kayihambisi kuhle izindaba zabo. Lina lithini ngalokho?
Yebo, siyazi futhi ukuthi basebenza endaweni elobunzima obuningi, kodwa lokho akuvimbeli ukuthi babe professional uma bekhuluma lama programs lama interventions abo kuloko okwenzekayo ezweni.
Lo bengumfundisi Kenneth Mthatha esixoxelaye ecingweni eseGeneva eSwitzerland. Sibe lethuba njalo lokuxoxa lesikhulumeli sebandla le-TCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe umbono wakhe.
Umbono kaReverend Mthatha umkhulu wesonto siyawuhlonipha kakhulu, kodwa ke thina sihluza njalo sikhangela imbono kaZulu wonke jikelele welizwe leZimbabwe. Sisithi thina laba baseparlamente akutsho ukuthi yikho okucina khona indima. Laba baseparlamente abenza abakwenzayo libabone namhla betshengisela kakhulu ukutshengise ilizwe ukuthi ubaba uMnangagwa kafuni democracy eparlamente.
Lina-ke eliphandle kwedaleli iparlamente lenzani-ke njengamalunga e-OCCC?
thina lati ngapha ke ezitaradeni la ngapi ngapi sizamazala laba siqoqa abantu ke sihlela abantu silwisa ke ukuze ubaba umnangagwa azi ukuthi abantu beZimbabwe sebekhathele ngento yakhe ayenzayo le njalo sebezimisele ukuhlangana naye ezitaradeni bafesane laye bakhangelane laye bamqonde esiphongweni bamtshela ukuthi hayi baba kwanele isikhathi sihambile okwamanje sesifuna ukulungisa izwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ecingweni. Ikhansili yakoBulawayo namuhla ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uzulu lalelidolobho amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela manzi. Untungamili Nkomo oweStudio 7 uxoxe lomunye wamakhansila alelidolobho umnumzana Donaldson Mabutho ngalolu daba.
Abantu bakithi sesiphakathi kobunzima njengedolobho likaBulawayo. Ngingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sacela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis sithi ukuze sikwanise ukuthi igovernment isincedise isinikeze izimali zokuthi-ke sincediseke ekupompeni amanzi, sincediseke ekulungiseni amabhore ase-Epping Forest nase-Rochester ayiwo angakwanisa ukuthi sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakwemabhebhe Phumula, Mpopo, Manjube, Nkulumane amanzi. So ke lokho ke thina-ke sike sihlafuna lolu daba namhlanje apho sijokiwe sabe sesithi-ke abantu bakithi wena sawusekodobho nakoBulawayo Mayor wedolobho lakoBulawayo, Director of Engineering, Chairperson of Finance, Chairperson of Future Water, the Chairperson of Engineering. Sicela nike lihambe lindikula liyebona uMinister of Finance, liyebona uMinister of Water, liyebona uMinister of Local Government. Sicela bedeclare ukuthi idolobho lakoBulawayo is a water crisis city ukuze igovernment yenelise-ke ukuthi sinikeze-ke izimali zokuthi-ke sikwanise-ke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edolobha lakoBulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga. Ukruga-ke iripoti yakhe yayisiyale eka-injiniya wethu isiyale, kodwa-ke kathesi-ke sesibathumile ukuthi uBulawayo yeke akhontinye nangendlela le eyiyo yona kathesi ku-120 watershedding. Ake niyekhulumisakani lamathi nase kwehlule sizabathuma beyebonayena upresident uNangagwa ukuze udaba lolu lulungu, ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncitsha uBulawayo imali nokuthi ulungisise udaba lwamanzi. It is like declaring a second Gugurawundi edolobheni lakoBulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwaphi amadamu asechile njalo iwaphi asebenzayo?
Ngathi mbuthi sokurongo akusama kuhle edolobheni lethu lakoBulawayo, ngoba in short kathesi ngama-feature nje ngizathanda ukuthi-ke ninikeze-ke isigodo sikamthakazi-ke i-status yamadamage. Ngakhangela insiza beyise i-percentage yayo kathesi-ke iku-58.46%. Sikhangele ukuthi i-depreciation month yayo kungaba umhla ka-26 February siyidikomishine. Singakhangela inyakulu ku-34.158 ingadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowa ncema iku-21.93 engadikomishina ngo-March 2024. Ibese sikhangela kumzingwane esisegamdikomishina ngo-November 2023. Sikhangele i-apa ncema ekade ku-21.97% izata ukuthi idikomishineke ngo-June 2024. Ikhangele imthabezi iku-72.95% engadikomishina-ke ngo-year 2027. Why sisenza-ke uqube kanje? So ukhangele ukuthi amanye ama-dam the can push us ukuyafika-ke kubo-2026-2027. Ndingakhangela-ke kulethe sithi water rule Rule 21 ethi kumele nibe lenani lamanzi lokuthi nxa izulu ingakela ukuna in the next 2 years likwanise ukuba libe linika idolobho amanzi even kanye eviki, even kanye in 2 weeks until 2027. Yiko-ke size sejele enjengaleyo. Kodwa-ke isimo sibi ezipaleni zethu zamanzi, sithi ke Bulawayo nje kathe siyakhuluma izulu liyana sithi imithandazo ethu namhlanje izwakele. Nakanika njalo futhi ukuthi uNkulunkulu uze abe sikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakoBulawayo zithela amanzi, kodwa-ke kesi zabe saplama izakhamizi endaweni ezingafika amanzi namabhawuza landle ukuthi ngake abanye ama-partners ukuthi-ke bafake ipoint ukuthi bafake-ke izikoti ukuthi izakhamizi zinetheke nokuthi-ke la madibesiyawathuma ukuhle ngale government bengabuya-ke bedabaphetheke ukuthi sinethale edabeni lwamanzi.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ongukhansila wakwaBulawayo. Limuzwe exoxa noNtungameli Nkomo oweStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abebutho le-Israel babikwa beqhubeke izolo behlasela kakubi esigabeni seGaza Strip ngaphambilini kokwethekelela kwesiphathamandla sesigodlo sikamongameli weMelika ese-White House olujonge ukuyacanda inkulumo zokuthi impi phakathi kwele-Israel leqembu labebutho le-Hamas lakwele-Palestine ingamiswa njani. UPraxedis Jeremiah oweStudio 7 usethelela lolu daba.
Lokhu kwenziwa phansi kwemizamo yokuvikela lokuphathisa abantu magaza basisiPalestina abangahlomanga abayibo asebethinteke kakhulu ngalimpi, ikakhulu abesifazane asebekhulile kanye labantwana. Isikhulumeli sohlangothi lwezomvikela eWhite House kwelemelika uJohn Kirby utshele intatheli zindaba ukubana umcebisi omkhulu oWhite House umnumzana Jake Sullivan uzalubhekisa namhlanje kwele Israel ukuyaqhuba lezi nkulumo zokudinga indlela zokumisa limpi. USullivan ukhangelele ukugcizelela inkuthazo eyenziwa yimelika yokuthi ele Israel livumele ukungena koncedo lokudla, imithi yokwelapha abalimeleyo lezembatho eGaza kusetshenziswa isigaba eseKerem Shalom. Lokhu kubikwa kunganceda kakhulu ukuthi lolu ncedo lungene lulunengi lungezelela kulalolo olungena emangweni oweRafa. Ele Israel liqalise ukukhangelisisa izimota ezithwele uncedo eKerem Shalom izolo, kodwa zingavunyelwa ukuchaphela eGaza ziqondiswa ukuthi ziyengena ngasemngceleni weleRafa. Kuhambo lwakhe lolu uSullivan uqalele kwele Saudi Arabia lapho abiwa enze inkulumo lomkhokheli walelo lizwe uPrince Mohammed bin Salman uthelana ukukhona phakathi kwabantu bakwele Israel labesiPalestina.
Samukelwa ngemibono etshiyeneyo isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change esokuthi lizabuyela liyekuzwa kuZulu ukuthi lihlale ephalamende kumbe liphume. Abanye bathi ibandla leli alilaso isibindi sokuthatha isinqumo, kodwa abanye besithi kulungile lokhu njalo kuveza ukuthi lilandela intando kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ixoxa lelunga le-TCCC elise-South Africa umnumzana Trust Ndlovu kanye lelunga le-Central Committee e-ZANU PF umnumzana Joseph Chuma. Umnumzana Ndlovu usungula lingxoxo.
Sina njengabantu abakhokhela nentando yabantu abaningi ekuthiwa yidemokrasi ngesilungu sibone ukuthi singasibe nomhlahlandlela ophuma kithi iy'nkokheli, kodwa-ke siqale siye ebantwini sizwe-ke izipho zabantu, imibono yabantu ukuthi bona babona ngayiphi indlela babona ukuthi kungakanjani. Ngaumkhazi ngabantu abasimele ephalamende.
Baba Chuma, uyamuzwa lapho Ndlovu ukuthi uthini, wena ukubona njani lokhu Chuma?
Umalumame uyazitshololo nje laye okukhona ngale kibo akusocala lelo kodwa into emangalisayo ukuthi kona namhlanje bengabe lokhu bekhuma ngokuthi kona imthethandaba yethu ibotshiwe kumbe lokhu abakuthi i-captured ngesingisi kutshoni ngoba bahlala bekhona emthethandaba yangkhona and sesabona ezinye impumela zangkhona ziphuma zibafavor. So nxa kunjalo amakhodi ethu abe capture njani nxa izaphuma lempumela ezibafavorayo, ngoba phela into e-captured kuzizo ngabe isebenza against ezinye zonke. But siyakwazi ukubana kona balama-judgments amane abalawo asabuya esekela bona not state i-democracy labakhuluma ngayo. Angazi ubana i-democracy kuhlobo bani, ngoba i-democracy mina ngiyazi iyinto evikela ilungelo labantu jikelele. Kodwa sibonile into yenale kade sesifikise endaweni yale ekubizana ephalamende lasekansilini lokho kuthiwa ngama-recall kusenziwa ngomunye wabo ubaba uChabangu. Ukubhela khonaphana kutheni khona bakhonona bathi akula democracy.
Baba Ndlovu, uyamuzwa lapho uchuma ukuthi thini? Ungamphendula?
Uyabona uma sesikhuluma iqiniso kahle kahle, uyawuchuma uyazazi ukuthi uma sikhuluma ngedemocracy asikhulumi ngedemocracy ngokuhlukana kombono eqembini elithize, ngoba nakuwo khona laphaya kuzano bahlala bangaboni ngasolinye njalo. Kodwa ke akwenzi ukuthi babulalane lokho, akwenzi ukuthi baze bavalelane emajele. Nathi ngapha sinokungaboni ngasolinye kwezinye izinto, kodwa akusiyenzi ukuthi size sithi siyabulalana noma mhlawumbe siyeqa umthetho. Siyalungisana. I-democracy esikhuluma ngayo, sikhuluma nge-democracy egoqela wonke umuntu, egoqela uzulu wonke. Ukuthi nje njengoba nani nithi niwinile nje nibusa kanje, pho kutheni senibulala abantu ngoba nifuna isikhundla uma sesibikisa nje ngale ndaba yenzeke lapha emavuko?
Baba Chuma, ngafuna ukuthi umphendule.
So akula bandla elingafuna ukubulala abantu, ngoba izihlobo zisabalele endaweni zonke. Yinto eyenzakalayo kodwa yinto ohambelanga sinjani, sivumele sonke, kumele sikhulume ngelizwi linye. Condema i-violence, condema ama-kidnappings, sikondeme into zonke ziyada, ngoba zingabe zivela emakhanda abantu, zingaveli emabandleni ethu.
Baba Ndlovu, akuyigqibe ngamafitshane laphana.
Ngifisele nje ukuthi iZimbabwe ngakuye mhlawumbe abantu bayavumela kwaye noba umnangagwa ube uyavuma ukuthi ukhethwa luhambanga kahle, ukhethwa luhambanga kahle. Njalo ke siyabona sonke ukuthi vele akuzanga kube kuhle. Njalo naye akavume lento yenkulumo ngama observers.
Baba Chuma, ungayigqiba ke ngamafitshane lapha.
Ngiyabonga kakhulu. Umalume uhlanza izinto, ukhetho lolu lwahamba kuhle kakhulu. Yikho ungamele sawunangaba siba recognize lokana utabona akuhambanga kuhle, akuhambanga kuhle inkulumo zabantu khona ababevele bethia bele result yabo esekhanda labo othi bakucabanga ukuthi kuzahamba after uyalile osubanta ukuhambanga kuhle le jaha elincane lisiyakhombisa inkazana angavele asiyale sembono ngoba usekhadile, kodwa yena ebevuye efuna uzokhombisa. Ungakhombisa bengakwala uyela uyifihle abanye amaqhinga ongabuya ngawo umuntu lo mhlawumbe ugagcina sinjani usumwinile. Ungamthethisi phela, ngoba ungamthethisa uzaphenduka kanjani? Kusaza futhi ufuna uzokhombisa.
Lo ube ngumnumzana Joseph Chuma owe-Central Committee ye-ZANU-PF endawonye lo mnumzana Trust Ndlovu olilunga le-CCC e-South Africa bexoxa le-Studio 7. Lilalele kumsakazo we-Voice of America, i-Studio 7, esililethela indaba sise-Washington, D.C.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umbiko olandelayo uveza imibono kahulumende welemelika.
Kuluma esedale ele parlamente la kwele Melika ele Congress, umsekeli kaMphathi Ntambo obona ngokudlelana kweMelika lamanye amazwe omhlaba uNkosikazi Molly Fee uthe ilizwe lakhe elidinga ubudlelwane obuhle lamazwe awezwekazi leAfrika obenelisa ukuphathisa amacele omabili. Ukuhluthunwa kwamandla ombuso kusanda kwenzakala emhlubulweni waseSahel kubikwa kulakho ukudala izinhlupho ezikhangelane lalomhlubulo, ikakhulu okungaqhakathekiswa kwembuso yentando kaZulu, imisebenzi yamalicatsha adlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist, kanye lokuswelakala kwamathuba eneleyo kwabatsha awokuzithuthukisa kwezemnotho kanye lakwezemfundo. UNkosikazi Fee uchaze ukubana sebeguqula indlela abasebenza ngayo kulezi ndawo ukuze bathuthukise ukukhethwa kwabohulumende bentando kaZulu. Njengomzekeliso, kulandela ukuhluthunwa kwamandla libutho ngontulikazi eNiger, samisa usizo lwezomvikela olwalulesi sindo sigidi ezedlula ezilikhulu $140 million. Lezinye inhlelo zokusebenzelana ndawonye ezilesi sindo zezigidi ezedlula amakhulu amathathu $300 million ukuze sithuthukise inhlanganiso yamanyana wamazwe awezwekazi leAfrika ECOWAS ebonisana lathi kudaba lokuhluthuna kwamandla. Sisekela inkulumo eziqhutshwa inhlanganiso labebutho leNiger ngenhloso yokuthi kube lohulumende wentando kaZulu kanye lokukhululwa kwaye ngumongameli uMnumzana Bazoum, kutsho uNkosikazi Fee. IMelika iqhubekela phambili isekela abantu beNiger ngokubona ukuthi inhlelo zokubaphathisa kwezempilakahle, kwezenhlalakahle lokutholakala kokudla ziqhubekela phambili. UNkosikazi Fee welekelele ngokuthi amathuba okukhethwa kukahulumende wentando kaZulu eMali lawo aya echabalala njengoba uhulumende osekelwa libutho leWagner ephuza ukuqhuba ukhetho. Ezomvikela lokubulawa kwabantu kanye lokusetshenziswa mahlayana kwamatshe aligugu lokunye kulelo lizwe kuveza obala udubo olulethwa libutho leWagner. IBurkina Faso layo ikhangelane ledubo lokuvikele lezomvikela kanye lokwephula kwamalungelo oluntu. Ilwisane lamalo icatsha ngendlela evikela impilo kaZulu. Siyazi ukuthi ukusebenzisa impi njengokwenziwa eMali kulakho ukungasebenzi. Ngisizwe udaba lokungahlaliseki kwezombusazo eBurkina Faso, sikhuthaza ukuthi kube lohulumende wokuzikhethela kulandelwa izikhathi ezizakwaziswa uZulu. Siziphethe ngebezihamba phambili, amakansila kobulawa yamatsha ayisitshiyangalombili anqobe kukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula
afungiswe ukuqala umsebenzi izolo. Oge wabangu nobhala jikelelo enhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Council of Churches laye usole ibandla lezombusazwe leTRC. Silugqiba ke lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo nguTabo kaNcube.